Ofakazi bakaJehova balabafundisi abaholiswayo yini? Ofakazi bakaJehova balandela isibonelo samaKristu ekhulu lokuqala, yikho kakula mehluko phakathi kwamalunga ebandla lalabo abakhokhelayo ebandleni. Wonke amalunga abhabhathiziweyo angabatshumayeli bezindaba ezinhle. Ofakazi bahlele baba ngamabandla, futhi ibandla ngalinye lilabantu abangaba ngu-100. Amadoda enza kuhle akhetha ukuthi abe ngabadala ebandleni linye ngalinye. KuTitus 1:5. Kaba ubhadalelwa umsebenzi abawenza ebandleni.